Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys, the kidney failure ila makidneys, you are given a diet tight kakhulu ukuthi inzima ukumenti malimitwa to cabbage, broccoli, cauliflower, melio onyama lawa melanga nyama, like e chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me, I've said sometimes in Wednesday, but it's really about two or so drops. Nothing, in other words, I'm going to look measure on a lot of things. I'm going to look at the so I'm going to look at the sometimes in Wednesday, it's less than a teaspoon of it.
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlumtree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of Youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze i-operation yama-kidneys. So we just came together then njenge-community sathi sifuna uku-assista lathi ngokulethwa okuncane sasisi-organize i-fundraising dinner izabe imhlaka 18 August in Plumtree, sithengisa ama-plates okudla at $18 per plate, and then kuyabe kuyi 3-course meal, kuyabe kune-entertainment for laba abazabuya kudinner yangkhona. Then izabe sile after party yangkhona sebe charge $2 ukungena, and whatever is raised on that day iyabe isiya towards i-fundraising, isiya towards isikhwama semali ekaMathia yokuthi ehambe e-India eyenza i-operation yakhe yama-kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge-India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu yizinto, indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi bekengani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi emahofisini. Le mikhuhlane abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, i-BP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokuyana okuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama-refined foods okunika kuphela amandla emzimbeni, njalo kulamafutha yikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana, yikho kuthiwa yi-non-communicable disease, ayithelelwana. Nxa ungaba lawo akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuzakuba lawo. Le mikhuhlane ayithelelwana kanjalo. Imikhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obelelo mkhuhlane wechukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lowo muntu lawo bebelawo lowo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabe kuye wahlangana lezinto esingathi ngama-poison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla, njalo lekuthi ubesenzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi, omunye umuntu uyabe ebe ngumuntu okwanatha kakhulu, khonokuyana kubangela ukuthi isibindi sibe sokhe sisifa mbijana kuze kufika esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zintutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe kuyukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe, yikho abantu beyabeye endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khonale. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi eyelatshwe. Khathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngalemkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi kodwa ngathi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi especially abantu angathi badala sinjalo ubona abantu abadala few abantu abantwana abancane abadala bejale babona abalemkhuhlane yezifo bathi awulapheki and awuthelelwana njalo ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lalimikhuhlane yesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimikhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abanengi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.